Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaruns angamakhulu amane lathweba unembili lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha kuthele iUnited States liphendula lenilise amaruns alikhulu lane njalo liphelelwe ngumphako ngemva kwama-overs edlula kancane yamajumi amabili lanhlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe libhale kutsha imbali yalo emdlalweni kakhilikithi ngoba belingazange libuthelele amaruns edlula amakhulu amane kumidlalo yehlobo le-One Day International. Obengukapteni weqembu leZimbabwe namhla uSean Williams ngiyodlale indima enkulu yokunqobeni kweqembu.
I think that is definitely one of the best innings I've had.
Ngokubona kwami namhlanje ngidlale ngendlela engakaze ngidlale ngayo, kodwa kumele ngibonge abadlali ebengitshaya labo ibhola abafana loJoey Lloyd kumbi naye otshaye kuhle. Ungakhangela indlela esiqale ngayo, besingaziqalanga ngamadlabuzane, kodwa kuthe sekudlule ama-overs alitshumi saqala ukuhlasela.
Williams ukhethwe ukuba nguye umdlali odlale ukwedlula abanye ngemva kokuba ethole ama-runs alikhulu elilamashumi ayisikhombisa lane 174 njalo waphinda waqaga ibhola kabili ngesikhathi sokulithuba leqembu le-United States ukutshaya ibhola. Iqembu leZimbabwe liqale ukudlala kuhle kakhulu ngemva kokuqatshwa kukamqeqetshi uDave Houghton nyakenye, kodwa yena uthi abadlali yibo asebelethe inguquko ekudlaleni kweqembu.
Mina engikwenzileyo ikubakhuthaza ukuba bazithembe ngoba vele italenti abalalo, kodwa bebengadlali ngendlela etshengisa ukuba bayokholisa umdlalo. Siqhube inhlelo zokuba bakhululeke nxa bedlala lalapho bengekho enkundleni, njalo lokhu yikho osekudale umehluko omkhulu.
Iqembu leZimbabwe liphutshe lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup A lile miklomelo eyithweba mnembili. Intatheli zindaba yomdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi lokho kuzaliphathisa kwisigaba esilandelayo esomncintiswano yese-Super Six.
Ama-Chevrons namhlanje ajenzile ukuthi azimisele ukuthi yakwalifaye i-World Cup ngendlela abadlale ngayo, njalo nxa sinanzelele ukuthi bangene bezotshaya vele bahle batshaya ukuthi bafuna ukuthi bathole i-bonus point yona leyana. Ama-bonus points azancedisa kakhulu kuma Super 6 ngoba kungaqeda kuyithayi ama points elingana. Ama points ona ama bonus points yo azagcinisa sibaqhakatheka kakhulu ukuthi amaqembu aqualify.
Amaqembu amabili azaqeda imidlalo ye Super 6 ehlezi endaweni ezimbili eziphezulu kwengalane yo azadlilela kumidlalo yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele ozaqhutshelwa elizweni le-India ekupheleni komnyaka. Iqembu leZimbabwe lizadlalela imidlalo yalo ye Super 6 edolobheni lakoBulawayo ngemva kokuba lidlalele ezibaya lisesigodlweni iHarare. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.